kusamiwe ngoba abantu basavetwa ukwenzela ukuthi banike indawo eziqondile, ngoba sibona ukuthi kwanise ukuthi kuqalise ukubotshwa abantu bengakanika indawo eziqondile. From izolo bekungasabotshwa ngoba kuqalise ukuthi kuvethwa abantu. Namhla kumbe Monday bazaqedisa ukuthi bavethe babe sebeyanika izindawo zabo eziqondile.
Abavethwayo kulula yini ukuthi bethole konke okufunekayo, amaphepha akhona?
Abarejistileyo abaningi bangkhona bonke bazakuvethwa bonke, so kusiya ngokuthi uyangena yini kwi-criteria yangkhona. Okukhangelwayo ukuthi ngesikhathi esinjalani uthengisa, njalo uthengisani, njalo ungumhlali wakoBulawayo.
Sikhuluma ngabahlali bakoBulawayo, inhlanganiso yakho yake yathi kuyakhathaza ukuthi kulabanye abathengisa abavela kwamanye amadolobha. Solunjani kathesi lolu hlupho?
Yibe sicanga ukuthi kuzaphela ngoba okathesi sisa sithe kungcono ukuthi kube kuvethwa abantu, kukhangele ukuthi konkona ngabantu bakoBulawayo yini. Kodwa silo hlupho lokuthi abantu bakoBulawayo banike abantu futhi ama-adresi, bebanike futhi le-information. Kugcine sokuhlupha ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu lo ngwakoBulawayo kumbe umuntu oza kumele ukuthi kubenefit abantu abangabantu bakoBulawayo.
Kodwa lile themba lokuthi soluphelile uhlelo lolu lwe-vetting, abantu bazathola indawo zokuthengisela, yalitshela i-council ukuthi indawo ziyenele?
Hayi, abantu baningi kakhulu ngenxa yokuthi konkona bonke laba abantu abaxotsha imisebenzi abayenzani bonke bakuvendise baza kabayenele abantu. Kodwa sithemba ukuthi konkona kuzamiwe umzamo wonke ukuthi kuzame ukuthi kuyokukhava abantu abaningi. Kodwa hhayi, abantu basezivenele ngoba abantu basebebaningi kwedlula izindawo ezikhona.